Wathi thuma mina ngiyathumbeka Kuqange dolo phansi Kathi thuma mina ngiyathumbeka